Sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza kuse Washington DC.
Olambukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 8 Ntulikazi 2017 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izakhamizi zakonyongolo ekhezi zidlela evalweni kulandela umcimbi wokunanza ilanga lokufa kwaye ngumsekeli kamongameli umnumzana Joshua Nkomo.
Yabantu laba okuthiwa kunabaaiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Ababalisi basola imizamo kahulumende eyokuthi basebenze bebhekwe ngezigcingi zikamabona kude.
Kukanti ababalisi labo vele ngabe basifundise kuhle ngendlela ukuthi ke abala amabhuku abafundi ngendlela eqondileyo nje isimo sokusebenza nje kasiqondanga ngendlela yangakhona.
Umkhokheli webandla le-ANSA umnumzana Moses Mzila Ndlovu ubonakala emhlanganweni kamnumzana Nkosana Moyo ofuna ukukhethwa kuba ngumongameli welizwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Izakhamizi zakonyongolo eKhezi zidlela evalweni kulandela umcimbi wokunanza ilanga lokufa kwaingumsekeli kamongameli umnumzana Joshua Nkomo. Unkomo wafa mhla ziku-1 ngoNtulikazi ngomnyaka ka-1999, okwenze leli langa linanzwe ngeviki edluleyo konyongolo lapho okudabuka khona umuyi uNkomo. Sixoxele sakhamuzi salumango umnumzana Peter Majoni Ndlovu ukuze sizwe ngokwenzakala kulesi sigaba kulandela umbuthano weviki edluleyo.
Bathi bona kungani kufuna ukuvuselela izaphu, so kwakhanya ukuthi wona i-organization yakhona yayifakwe ngu-MPN ngokwakhe kushuthi ulemicaba ngonjalo vele kazi angahambela afike lakhona ngale bamu-invite akafikanga. Bonke abantu abangathelane lwakhe bonke ukuthi endaweni e-St Anna laphana akuzange vele kufike namu-St Anna kuthiwa kusekuwe kade i-angela zange vele kufike anybody wakhona bethi bona kusuke kwahlala phansi ukuthi wakuvuselela izaphu, but emsebenzini wakhona hayi kwakuthi
yisike sezwa kumaviki adlule ukuthi kuke kwatholakala amathambo abantu abafayo. Likele kuzwa yini khona?
Nobe angazange kuzwe naloko ukuthi abafayo ukuthi babuthatha zangkwazi.
Oh, kodwa lizwile kukhulunywa kwezinye indawo.
I-information yakhona yaphongulika nje, but ukuthi kade ngisizinda into yakhona okulethayo asikamthembi ukuthola.
Kodwa umumono unjani, liyalibone yini abantu abalingabaziyo ukuthi bengabe ngabangaphe licabangela ukuthi bengabe bezoletha ukungahlaliseki esigabeni?
Hayi, umumono muhle sibili, akunalutho. Labantu laba okuthiwa khona bayabezonakaaa definitely njengoba ngikhuluma ukuthi nankahlangani labo, kodwa kuthule sibekezi yabo akulalutho.
Uma umbangazwe ke bona bakaqalisa ukubuya bekhankasa
so far lakhona bembangazwe kusathule, ngaphandle nje kokuthi khona abantu bayenza imihlangano ezindlini nje, kodwa-ke akakathandi kade ukuthumela phandle.
Kukhanya kungabe bandla liphi abakhanya begcwele esigabeni la
ikakhulu abantu abanganikagcwele lapha, especially abezani. Kutho ukuthi kona kwathela ka-information ukuthiwa khona kuyabuya itrathi yomumbu oqondane lezani, so-ke besiloko sikhangelele ukuthi kona lowo mumbu okuyayo ngezani, kodwa lathi yahamba siyofola noma singasweli izani kusiza ukuthi kona okuhamba njani. But into yakhona ngiyabona yayiphumeleli kahle, sebengani labo abakhulelwa ngabanye abantu sebewakhulela ukuthi kona akula mumbu okuthiwa khona uzobuya ngezani, lathi yahamba siyofola noma sokuthena umumbu akabuyi.
Hello ke umnumzana Peter Majoni Ndlovu, isakhamuzi sakonyongolo eKhezi, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le eKhezi. amatitsha la isikolo senkulumane high school kobulawayo ayakhonona ngembiko kahulumende yokuthi sebenza bebhekwe kumabona kude. Lokho kulandela elinye njalo enyathelo elithethwe nguhulumende ezikolo osokumele amatitsha la ahlabise izithupha zawo nsuku zonke bengakaqali umsebenzi njengendlela yokuba kwazi ukuthi bafika njalo basuke isikhathi bani. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo amatitshala e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe, umnumzana Vusi Muzi Mahlangu, ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Siwuzwile umbiko ophume namhlanje kumakhaphandaba ukuba abezemfundo bafuna ukuba bafake amakhamera bekhangele ukuthi-ke bayafundisa yini njalo bafundisa njani. Ulahlekileyo ngoba-ke siyakwazi ukuthi-ke ezemfundo zilenhlupho eziningi ezikhangele ukuthi zilungisiswe. Kube kunani ukuthi-ke bathathe imali le abafuna ukuthi bayisebenzise lokhu bancedise ekuthengeni izingwalo zokufunda. Ngoba kuyananzelela ukuthi khathesi njengoba nje i-curriculum entsha le ikhangelele ukuthi kube amabhuku. Njalo nje amabhuku angikhona kawakho kukanti ababalesihlabo vele ngabe basifundise kuhle ngendlela ukuthi-ke kabala amabhuku kabafundi ngendlela eqondileyo nje isimo sokusebenza nje kasiqondanga ngendlela yangkhona.
Kanti vele khona sekutheni nxa kuzafakwa amakhamera bakhona yini kade sebebuya bengasebenzi?
Isiko lokhuze kuwumuntu nje otshela into yokuthi enze ngoba-ke kuyindlela ukufaka amakhamera kuyindlela yokuthi omunye umuntu ahlale ofisini ayikhangele ukuthi ubani wenzani endaweni yenzi ubani wenzani kulokuthi-ke asukume lo muntu akhangelisise ukuthi ukuhamba njani ayinike lo okumele asebenze impahla ezifaneleyo zokufundisa. Indlela yokuthi-ke kabalanti ezeneleyo zokuthi bafundise njengengwalo mabhuku bafundise lokunye indlela ekhona konke nje konke lokho.
Sizwa njalo kuthiwa kwezinye izikolo sebethe bona nxa umbalisi engena kukhona lokho okuthiwa yikuklokha, likubona njani lina lo?
Ye, kukhona ezinye izikolo ezisebenzisa i-biometric clocking system okangokuthi-ke umuntu sefika abandlele ngesithupha ukuze aklokhe. Bekhangelele ukuthi lokhu kwenqabela ukuthi-ke abantu bangaqili njalo bangaxokhelani ngokungani. Iy'ndlela zokuncindezela izisebenzi ezivele zincindezelwe indlela ezingaqondanga ezisebenza kuzo. Thina sibona nje njengento encindezela izisebenzi ngoba izisebenzi ukuze zisebenze akudingeki ukuthi zithole kulo muntu othwalela ibhulo ngemuva, kodwa-ke ungaze uzinike ilungelo lazo, uzinike lokho ezikukhandle ukuthi zikuthole kunjengeholo lazo zonke nje izinto ezibakhathazayo abantu. Abantu basebenza ngokuba ungene bevele bewuthakazelela kakhulu.
Alo-ke umnumzana Vusi Muzi Mahlangu, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo amatitshala e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lesibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 6065, laku 15460 kHz. Nilakho njalo kusithola ebulenjini ku-internet bukheli ethi www.voaindebele.com, laku Facebook ekhasini lethu ele VOA Indebele.
Odinga usekelo lokukhethwa ukuba ngumongameli welizwe umnumzana Nkosana Moyo ubhodabhoda ngelizwe ehlangana lamaxuku atshiyeneyo ubekwabulawayo izolo lapho ahlangane lenhlanganiso ezizimeleyo. Emhlanganweni lo kubonakale umkhokheli webandla le-ANSA umnumzana Moses Mzila Ndlovu. Sixoxelaye uNdlovu simbuza ukuthi njengomkhokheli webandla eliphikisayo ubedingani emhlanganweni kaMoyo.
Ngihambe ngokuthi nginusiwe nami ngumuntu omele i-ANSA, ngifuna ukuyazizwela ukuthi yena udubo lwakithi lwemathebeleland uluthatha njani. uyalwazi kakwazi ngihambe ngikhaphisa indlela esiluthi ngilalele kahle kahle ukuthi ngizwe lana abakade bengikhathile ukuthi siye kuzwa khona kuye ngikutshola.
Ngemva kokulalela akukhulumileyo kuyini okubonileyo ikakhulu ngenjongo yakhe?
Ngingathi eyikuzileyo ngoba kunomahluko phakathi kwento oyakuyizwa umuntu eyikhuluma sithi mhlawumbe ufika ukuthabisa le nto umuntu azayenza asithi avotela ngabantu angena esikhundleni. Kodwa mina ngokubona kwami kukhanya kunokuzwisisa avele elakho nokwazi ukuthi abantu bakithi bafuthelele ngenxa yokuphatha bubi iZANU-P F. Yikho lezo zinto nxabi ukuthi ufisa ukubusa iZimbabwe yonke kodwa sazi ukuthi ingxenye yeZimbabwe iphethe ngendlela ehlukeneyo kulaleyana ingxenye yeZimbabwe especially Mashonaland. Na ezifaka kukhundla sokuthi yeye ufuna ukuthi yena angangena embusweni alinganise abantu abantu baphathe ngendlela ehlukileyo kulalokho esikubona iZANU-P F. Mina ngibona ngazathi yinto esiqali esinika amasungulelo ohlelo lokudlelana laye ngoba uqalise yakhe iparty thina sile yethu esithi i-Answer ku-Alliance. Yikho ngibona ngazathi mina angikabatheli abanye ezisebenza nabo i-membership ye-Answer ukuthi ngihambile lapha ngakuzwa lokhu.
Lo ke ngumnumzana Moses Mzila Ndlovu umkhokheli webandla le-Answer ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo.
Lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe
lamlela
lamlela mshweshwe
lamlela nampaba kuvembuna
ikudibana kuhlelo lwezemaphandleni igama nguNtungameli Nkomo. Lamhla ngixoxa lesakhamuzi seJuchume ePlumtree umnumzana Diva Dube yena ohlala kwelengilandi. Ngefike edluleyo babe lomkhosi wokukhumbula lokulondoloza amasiko akibo awesikhalangeni. Ngiyakwamukela kuhlelo Dube.
Ngiyabonga baba uNkomo, ngibonge ukuba khona ehleleni.
Liwuqhube njani umkhosi?
Ube yimpumelelo enhle kakhulu njalo kube lilanga elihlesibili kakhulu okokuthi bekulentokozo kujatshulwa sidlala ingungu sisenza konke imidlalo yonke lena yakithi esikhalangeni sihlabela le ngoma zakithi zasesikhalangeni ezifana labotshozana zanashenti kubuza kanye. Ezinye eziningi vumaloliwe eziningi kanjalo kuthi bakuhle sibili ake kukuhle kakhulu umhle kakhulu umthimbalwane.
Kahle kahle lifuqwe yini mnumzana Dube, injongo inhloso ibingeyani?
Okokuqala ngendlela esamthatha ngakhona samthatha ukuthi nxa lingabantu lingazivezi ngolimi lwenu kodwa lithi lisendaweni lizahlala njalo livalwa ngokuthi alikho kuleyo ndawo. So sakubona ukuthi kuqakathekile kakhulu njalo nokuthi ukuhlangana kwethu sisenza into ezifana lazaka lezi ukuhlangana kanye ngomnyaka sivuselela njalo sithengisa abantwana bethu labo abazalelwe kudiaspora ukuthi imvelaphi yethu injani njalo kusiba khona abanye abadala abayetha inganekwane ukuthi sasuka emapungugwe sayahlala kubo Cameroons sayahlala langaphi ngaphi kuze kuzofika isikhathi sakaphepi. Kuyinto sakubona imiqoka njalo iqakathekile kakhulu leyani ukuthi sihlale siyikhumbuzana. Umcimbi lo esiwenzileyo nokungazomcimbi okuthiwa ubumenywe abantu esikhalangeni kuphela kodwa besimemele labanye abantu noma abanye abantu abavela eNdebeleni labanye abavela eShoneni labanye abantu abavela kwamanye amazwe kubo India lamanye amazwe ekade bekhona bezobona into esiyenzayo. So ngokwenza njalo ikuthengisela ukuthi singabantu besikhalangeni abazithanda ngolimi lwabo singabantu besikhalangeni abaziqhenya ngamasiko abo singabantu besikhalangeni esindlondlobalileyo kakhulu kuloko esiyikho khona.
Nxa sikhangela amasiko akini Dube, lingathi lisawalandela yini lisawahlonipha njengoba selihlala emazweni nje?
Amasiko sokuba lohlupho baba uNkomo nxa kukuthi sikhangela kule intsha kakhulu le yaba intsha le ezalele kakhulu esithiweni kodwa nxa ngakhangela kakhulu laba abasuka from kubo 30 years kusiya phezulu amasiko basawalandela kufili kakhulu iningi labo abantu abadala ke ngase ngikhuluma kabobabafana labo Reverend Reverend Havana ongubaba okwathatha izinga elikhulu kakhulu kubo nafti laphanda ngabantu abasigqugquzelayo kakhulu ukuthi asikhuleke sisenza njalo simentena isiko njalo abantu abahlala ngesikala ngokuthiwa makomka. Makomka kutsho abantu abathundisa noma abazama ukuthi basiqondise lapho esiyabe silahleka khona.
Ah, kuyiphethe Dube, ungathanda ukubatshiyela wapha amazwi abakini abasemazweni atshiyeneyo ngitsho lasekhaya.
Nxa ungumuntu esikhalangeni zigqathe ngalokho oyikho khona. Iba le confidence ukuthi ukhulume ulimi lwakho njengokuba lunjalo lungolwesikhalangeni. Njalo ngimeme ukuthi abanye abasemazweni bo-America bo-Australia abenze ngokufanayo. Njengoba ngikhuluma nje ukhona umcimbi njalo ozabe khona e-South Africa bazabe senza okufananayo labo besenza ukuthi bahlanganise abantu sikhumbuzane njalo ngesiko lakithi. Mina akuqhubeke ukusenza njalo kodwa akungapheleli khona lapho. Intsha eyenelisa ukuthi ibhale lezi ngwalo ababhale amanoveli. Impilo engela documentation impilo ezagcina ekugcineni ichabalala iphelela nje egcekeni kungasazi ukuthi kwake kwake labantu abake baphile emhlabeni abanjalo. Kodwa nxa singazigqaja siqhubekele phambili ngokuthi sithathe indima le yasetshelwa ngoba bomkhulu bethu labobaba bethu siqhubeke layo injalo ulimi lwethu aluseze lufe.
Hayi, ve kukuhle ukuba lawe kuhlelo Mnumzana Dube, siyabonga.
Ndoba ngakwazo kwazo tate Matuka Nduna ndothi mwalingaphe maha bakalanga mugale makabhatana bakalanga muzidene lwezigwenye ndoboka ndili kololo ajabi bangotjela lesina makwati inkosi na chiche elikwelo kumabhongani ndoboka
lolo be kuluhlelo lweze maphandleni ngixoxa le sakhamuzi sejuchume umnumzana Difa Dube asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo muntu ngamile inkomo
gukama
Namlela namshweshwe namlela nampawa fowembula Siyabonga Tungamili kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lendaba sixoxa lomnumzana Alexander Mate isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Namibia
Ya okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana
Yebo siyabonga mnumzana Gande
Ungasitshela ukuthi njengezizalwane zeZimbabwe ezihlala eNamibia khona ngapho liphile njani libambene yini
iqiniso la ngkhona ukuthi sibambene uyazi Chris Gande ukuza eDiaspora akusintando yabantu ukuba nabechiye umzini wabo uyabona kungaze kube ngama professionals kungaze kube ngabantu abahlala lapha illegally singahlangana siyabingelelana siyazwana sikhuluma indimi ezijene zeZimbabwe esishona lesindebele sikhulumisana abanye balezimuli zabo ezisele endlini baya ekhaya eZimbabwe bayazama ukubana balungisise izimpilo bathumele izimali ukubana izimuli ziyenze ngani ziphila ziphila kahle so uma sihlangana lendubo kumbeni ngithi udubo olulodwa kusenza sicine sesibambana kodwa ukubambana lokhu kuyabe kungekho official yabona into engitsho ukubana ukubambana lokhu sokufuna ukuthi sibambane silezwi linye ngoba abanenge abalapha eNamibia bakhona bazihlalela abanye bezwa besithi mina ngikuvota abanye uzwe besithi akulanto enhle zaphuma eZimbabwe abanye ubazwa besithi sihlezi lapha kodwa imisebenzi lesiyenzayo siyayenza sidevelopa abanye abantu nje abakhona ngapha uyabona into ezinjalo uma kusenza but besiyafuna ukuthi sibuyele ekhaya kodwa kathesi basiyalela ukuvota into ezinjalo
Manje nxa sikhangele yona impilo eliyiphila khona ngapho eNamibia ungathini nxa uqathanisa le ekhaya ingconywana na
ingconywana kwelinye icele it's not good at all ungathi ingconywana uma ukhangela ngokuyimadlana oyabe ukuthola ngikhangele ama professionals ngikhangele even abantu abathengisa ezitaradini laba uyabona impilo yangkhona ngeyokudubekela kuyafana ukuthi igande uyabona uhleli uthola imali yakho kodwa umkakho kakho abantwana bakho uyabona impilo enjalo so ubungconyana bangkhona bungaphi
bakhona yini asebethethe khona ngapho kumbe abayendele khona ngapho
ye bakhona ngingathi kubana abanye bayendile uyabona into engeke ngakutshela ngayo ukubana ama izimodi mina ngikholwa ukubana umama lo baba labantwana kumele behlale bebonke yabona so uma bengekho bonke kulama risk akhona ukubana omunye egcine sethatha engaphandle kwelizwe lakhe engaphandle kwekhaya lethu leZimbabwe uya lokhu kuthi ukuthi kabe kungumasihlalisane abanye engibezwayo yathola ukuthi umuntu wayethethe kodwa akasahlali lo mfazi siwayalana lo mfazi ngokubana yabona amakhiwa sometimes but nearer is dearer so kuthi ukubana imoli lezi sokumele zikhulumisane ukubana ukuze zingabi separate for some time kumele zona zihlale kanjani zibe le program yazo njengezimuli ukubana how do we stay as a family unit
hayi kuzwakala isikhathi iso singasavumi ungavalelisa abalaleli
into engifuna ukuyitshela abalaleli ukuthi ama political parties akhona kuhlelo lwe 2018 election asiwanakekeleni siwakhangelisise ngoba ungaze ukhangele iMDC ilawo amaphutha ewayenzayo singayi ku-election siphonga ukuthi yi-MDC leyi esizayivota njengobana omunye wakho watsho ngomunye umnyaka sivote sithi ungaze ufake ibhiza ulibhale ukubana MDC abantu bayalivotela let's move asiphumeni from umqondo onjalo umqondo ongayakhiyo umqondo ofileyo umqondo owenza ukubana ama-politicians abambelele abantu njalo i-diaspora thina sitsho ukubana lizasi-incorporate yini lizasifaka yini kuhlelo lwenu ngoba lingadingi ama-votes ethu kuphela as in numbers
hayi sibongile kakhulu mnumzana
hayi siyabonga
lo ke bekungumnumzana Alexander Mathe oyinhlanganiso ye Namibia Diaspora Movement ebesixoxela ukuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba ale balaleli istudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la ku short wave 4930 6065 15460 lagu 13860 kilohertz. Okwamanje ke sengidedela emuva ngelitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kwezithathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Namuhla sixoxa nonkosazana Duduzile Sibanda, isikhulumeli seqembu leMbube uNobuntu. Siyakwamukela kuhle.
Okay, siyabonga.
Asengamhlophe nke iqembu lakho lisanda ukuthola isicoco kuBulawayo Arts Awards. Lizwa njani ngalokho?
Siyabonga kakhulu, thina kithi i-achievement enkulu kakhulu thuba lethu lokuqala is our first time ijabulile kakhulu we have been nominated before kuziwa award ye-UK we were nominated alongside Amara nabanye
ngilalela msoka ngisana mina ngedwa iziyokuthumala ngeke angishiye ngedwa
ndisuka lapha liyangaphi ngomculo wena
hamba on tours into a lot of countries sisahamba Europe, Canada, Belgium ngo-October we're going to America
liyabe lingaphi kwe-America njalo nini
sebe sise-New York Florida nxa ungabe umuntu ofuna ukubona ukuthi sebe singaphi can go to our website it's www.nobuntu/music ama date ethu wonke asekhona izindawo lapho esabe siphefoma khona e-America.
Kahle kahle kungani lakhetha ukuba liqembu leMbube elikhangelelwa kakhulu ukuthi ngumculo wabesilisa?
Okokuqala siqalisa ukuyenza sasiyikhethela ukuthi yinto engakazi yenziwe ngabomama been 6 years siyenza and siyaphumelela. Okwesibili iphethe usiko ukuveza izitori zonke okwenzakala ngkhaya ukuthi siphila njani imusic yethu ayisiyo yabanye abantu umuntu owenze imbube ngumuntu ohloniphayo umuntu ozithobileyo
kungumkhuba wembube ukuthi abantu bayagqoka impahla ezifanayo njalo bagida bephakamisa inyawo lani likwenza njalo njengabobaba
hayi thina njengabomama sisayizeke ukuthi hayi thina sesesingabomama sizakwenza ngendlela yethu thina phela siyathanda ukuchena ibona rugby umama uyathanda ukuthi ichene everyday jonke laphana so ngelinye ilanga nizisile i-uniform sometimes singabi i-uniform kodwa kube yindlela nje ukuthi kukhanya ukuthi laba ngabantu bani because thina sibomama siyathanda ukuthi okwethu kube more than okwabobaba siyagida thina siphakamisa inyawo but asiyenzi khona okufana kwendlobe exactly thina sesifaka imvido yethu osithikitha esifaka indlamu isiqathamya sesifaka konke
likwenza njani lokhu ningabomama ukuthi abantwana imizi yenu konke likuchiye lisiyahlabela ikakhulu ngesikhathi santambama lapho abantu abaqoqana khona njalo nxa lisiye emazweni
okwenza kube lula yikuphilisana kuhle lefamily yakho kanye lo muntu oyabe ebuthele like our families omama bethu or abayibogogo ababantwana osisi bethu omamdala nje ziba basincedisayo nxa singekho babambisana labobaba ngapha ukuthi abantwana bakhangele njani imizi sabekhangela thina singekho siyesebenza
ungabachiyela liphi abalaleli labasekeli benu
thina njengenobuntu Gidizile Sanda uJoyline Sanda uHeather Dube uZanele Manenga lethando kamoya thanda ukuthi sikhuthaze anyone ongabe esenza i-art especially omama ukuthi ungachiyi into oyithandayo it's still possible ukuthi ukwenze uyenze into oyithandayo uyenze i-art yakho uphinde uphile kuhle futhi siyabonga
yebo ke ngududuzile sibanda lo oweqembu lenobuntu sigqiba ingxoxo yethu le ngomculo wabo odla ubhedu kulezi insuku othi inganekwane ophuma kudlalade labo elithi ekhaya sidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Kolobecha,
ageti kolobecha,
ubuti zona zitini.
Iqembu lenobuntu lengoma yabo Hemnandi ethiwa Kolobeja isigqibela ke uhlelo lwethu lalamhlanje kodwa singakehlukani kesikhangele inhloko zendaba. Izakhamizi zakonyongolo ekhezi zidlela evalweni kulandela umcimbi wokunanza ilanga lokufa kwayengumsekeli kamongameli umnumzana Joshua Nkomo. Ababalisi basola imizamo kahulumende eyokuthi basebenze bebhekwe izigcingi zikamabonakude. Imkhokheli webandla le-ANSA umnumzana Moses Mzilandlovu ubonakala emhlanganweni kamnumzana Nkosana Moyo ofuna ukukhethwa kuba ngumongameli. Silugqiba ke lapha uhlelo lohlolo lamhlanje igama ngu Chris Kande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.